uyasimangalisa kakhulu kuba isiphange phange isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo babo maphosa lo bengukansela lanxa bengukansela wezanpf sonke sesengigodlwa besisakhala ukuthi silahlekelwe yindoda kodwa izanpf lezekhi sebetsho basitshengisele ukuba bafundi masinya masinya bavala ichapter kamaphosa baqhubeke ngempilo esiya phambili angazi kumbe iqhinga lokuzama ukusijuma becabanga ukuthi kasikazimisele ekhethweni kumbe kuseseyibuhlungu bokuba ngendlela esibadle ngayo ngendlela esibenze ngayo ubulilima ngithemba bona yibo abakwaziyo ukuba isiphangephange sonke lesi basenzelani ngoba abantu bakogodlayo bebesakhala besakhalela ukulahlekelwa ngobaba uMaphosa kodwa hhayi into engingayitsho yikuthi thina njengebandla le-CCC lapha kogodlwayo lapha eMadebeni South hayi sizilungiselele akubuye kubuyayo ivele ivangeli le-CCC livangeli elithunyelwa kakhulu kuward 4 livangeli elithunyelwa kakhulu kogodlwayo abantu into nje abayithakazelelayo asulesaba ukhetho sizimisele njalo le candidate leqiniso ukuba sizathola i-candidate efaneleyo i-candidate eyasuka ebantwini bakaward 4 yibo abaza kusho njengabahlali bakaward 4 ukuba bafuna ubani abamele i-nomination court izakuthi siyafika mhlaka 21 September sizabe silomama kumbe silobaba ozabe ekhethwe ngabantu esikhangelele kuba mhlaka 22 October uzasiwinela iward 4 ibe iward ye-CCC
khona ukuthi kuze kube lesikhala sona lesi esincindiswayo kuhambe njani
msakazi i-vacancy kumbe isikhexe lesi esibe khona kuward 4 sivele ngemvana ngokutshona kukababa obengukhansela ubaba uLawrence Maphosa ubaba uMaphosa ulensukwana nje ezilutshwana kakhulu etshonile ngileqiniso uhlanganise iviki lamuhla kumbizolo etshonile njengoba ngitshilo phambilini ukuba kuvele lesintwini kungani kuyazila ukuba umuntu otshonileyo esakhalelwa ngalendlela libe selitshengisa ukuba selifuna ukuthatha isikhundla kade sibambile lisidlulisele phambili masinya kangaka kutshengise mhlawumbe ukuthi akahlonitshwanga ngendlela kade kufanele ahlonishwe ngayo kodwa anyway lokho yinto eyenziwe yiZANU-PF lezeki thina njenge-CCC osokufanele sikwenze ukuba siziqoqe kahle silungise yonke into ofuze siyilungise ukuze silungele ukuba sitake over uward 4 simuyini abe yiward econtrola i-CCC.